lilanga lapha okuthuthukiswa khona izimiso nezimiso zentando yeningi emhlabeni wonke jikelele. Lilanga lapho okukhuthazwa khona uhulumende ukuthi baqinise izikhungo lezinqubo zentando yeningi. Njalo singakhangela leli langa sibone ukubana kusekelwa amalungelo abantu kanye nomthetho. Lilanga lapha okuqonqoselwa khona ukuhambisana kwamazwe ngamazwe kanye lokubambana ukuze kuthuthukiswe intando yeningi.
Nxa sesikhangela eZimbabwe lingathi lokhu kumi njani? Iyalandelwa na imithetho yelizwe, njalo kusetshenzwa kuhle na emadala emthethwandaba kanye lakudaba lwamalungelo oluntu?
La amalungelo abantu nomthetho eZimbabwe kulondolozwa kakuhle njalo kuqutshwa kakuhle sibili. Singakhohlwa khona ukusebenza kwamadale omthethwandaba ukubana lapha eZimbabwe basebenza egcekeni bengela kungenela kukahulumende, bengela kwethuselwa, besebenza kakuhle, lokho okuyenza ukubana bevikele amalungelo oluntu. So siyathaba ukubana silelizwe elikhululekileyo, ilizwe elilondoloza imithetho, elilondoloza amalungelo abantu. Kodwa nje asikhohlwa ukuthi kulalaba abathanda ukuhlukumeza imithetho. Bengahlukumeza umthetho sebefaka kungani ilizwe alilondolozi amalungelo abantu. Laba bantu tena sithi yizigebenga, njalo yizigelekeqe, bamele bengene entolongweni laba bantu. Bengangena kutsho ukubana asilondolozi amalungelo abantu njengelizwe. Kutsho ukuthi sililizwe elivikela abantu balo ezintweni ezimbi.